Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mabasa 2023 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi phezu kweziqondiso zokuthi abafuna ukuncintisa kukhetho kumele batshengise ukuthi bangamakholwa isiKristu andubana bakhethwe.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyonto esikhangelele kwezombusazwe.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalumela kukhetho luhamba kuhle.
Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela.
Iningi labanqobe kukhetho lwabazabamela ibandla leZanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabegcele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla leZanu PF lithi alilani lalokhu.
So ngiyathaba ukuthi iZanu PF ithathe isithuba leli, yathatha isikhathi sayo, yathatha lama-resources ayo, and then ya-investa kubantwini, kuma-primary elections avotelwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba ezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni eziningi zokuxhumana izolo ngesokuthi abancintisayo kumele bavezele leli bandla ubufakazi obusuthisekayo obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abaningi bathi umuqa lo kumele ususwe ibandla leli lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa abanye bathi ibandla leli liqondile ngoba lesisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Ukuhlaziya loludaba untungameli inkomo Studio 7 uxhume umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngibona into yokuthi beqalise ukudala okwahlukanisa ngezonkolo bekungayisiyonto esikhangelele kwezombusazwe. Yebo ye iZimbabwe lesisekelo sethu, kodwa it's a Christian country which is debatable because silenkolo eziningi, silamaHindu, silani, silani. Yebo ama-Christians maningi, but i-minority yona kuthiwani ngayo. Ngibona ngazathi bonoda kukhangelelwe bekungaba kuhle bethi hayi ibandla ngelakhe wonke umuntu, abagida amadlozi, abayenzani, abayenzani. Kodwa lapha eZimbabwe abantu bonke uma sokusiya ngezombusazwe, abantu balenkolo ezijeneyo baye bethanda ukuthi ilizwe liye phambili. Ngibona ngazathi kodwa kufuze kuqakatheke khonokho.
Lona ibandla le-CCC Fuzwayo ungathi libandla elikhanya lizimisele mpela lizilungiselele ngokupheleleyo ukungena kukhetho na? Ngoba sibona abaningi abagoqela abasekeli baleli bandla bayalicothoza, abanye bathi galila ma-structures galikhanya ukuthi livela ngaphi liya ngaphi. Ngokunjalo bathi amathuba alo okuthi linqobe malutshwana kakhulu. Ulubona njani wena loludaba?
I-CCC mbona ngazathi libanda elibe khona kumnyaka ophelileyo lilama-structures, alilama-structures, is a debatable issue. but esikwaziyo ukuthi linjalo lingalama structures liwinile liwinile ama parliamentary seats amaningi lawina ama council seats amaningi so mbona ngazathi into yama structures uma singaba seqinisweni ukuthi kulama structures uma befuna akulama structures uma bengafuni kodwa esikwaziyo ukuthi esesikubonile ukuthi ebusweni bukazibani lozibani singathi kalizime kalizithusi ngitselelanga ukhetho kodwa umibandla likwanisa ukuthi li-raise ama-candidates ukuthi ukuthi lilomchecha phansi walo esingahlala abaningi singawuboni mbeni singavumelani lawo mbeni singawuzwisisi ngoba amabandla anti kuyathiwa abantu bale style esinye asebebuye ngaso kodwa as long as bekwazi ukuthi bebe lama-candidate as long as besenza izano uma ukhuluma ngayi-CCC izano ibe ngani ithintwa imbabazane okutshengisa libandla elikhona.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eibheju likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli se-CCC inkosazana Fatai Mahere lomsekeli wakhe umnumzana Gift Ostadlos Siziba izolo ntambama ngoba bebengadobhi incingo zabo. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi selilolonga ihlandla lokuhlolisisa amabizo alabo abakhethiweyo andubana liqhubekele phambili ngohlelo lokukhetha abazaphumelela ukuncintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa kuwona lo umnyaka. Ibandla leZANU-PF lona lithi selikhethile abazancintisa kukhetho. Isikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uchasisela usithandekile emhlanga we-Studio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngalolu hlelo.
Siyabonga thina njengebandla le-CCC siqhubeka ngohlelo lwethu lokukhetha abantu abazasimela ekhethweni loluluzayo. Siyazi sonke ukuba silezigaba okufuze umuntu wadlule kizo ngemvana kokuba umuntu agcizeleleke ukuba usenguye ozamela abantu. Sesigabeni sesibili khathesi isigaba se-vetting ngemva kwesigaba se-nomination esokuqamba kumbe ukuqoka abantu abazasimela ezigabeni ezithize ezishiyeneyo. Kuyikuthi umuntu kuyabe kuhluzwa kuhlaziya ukuthi lowo muntu owanominethwayo ungumuntu yini ofanele leyo ukuthi amele ibandla le-CCC ngumuntu mhlawumbe onguye sibili olwela inguquko esigabeni sakhe lapha asuka khona. Ihlelo olulandelayo mistage esilandelayo yistage se-stakeholders consultation. Siyabe sisikhulumisana khona labantu abachiyeneyo ezigabeni, abantu abamqoka ezigabeni, abafundisi, osabhuku, izinduna, labo bonke abantu esibaqhakathekisa esigabeni. So into esiyenzayo msakazi into entsha, into enhle, into echazayo engathi exciting, the new thing that is exciting kuye wonke umuntu, into engazaki yenziwe phambilini. Thina njengebandla le-CCC libandla liletha izinto ezintsha ebantwini. So yisisigaba sesikiso sona khathesi.
Likhangelele ukuthi uhlelo lonke luzathatha isikhathi esinganani ukuthi luphutshe.
Luhlelo olubanjwe inhlangano engathi independent commission, abantu abazimele lo bodwa abengelani le-politics yethu njengebandla le-CCC, ngabantu abafundi basebenzise intando yabantu, abantu bazikhethela ngendlela ekhululekileyo lo ozaphuma uzabe iphume ebantu. Sifuna ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele abafuna babakhokhe. Njalo okunye okuqakathekileyo engingakutsho ukuthi lo nyaka sithe asifuni ukusebenzisa kuphela abantu abasebandleni le, sifuna ukuthi siphumele ngaphandle sizwe imibono etshiyeneyo yabanye abantu abakhokhela abathize, labantu abangekho ephakathi kwebandla esingathi ngama-stakeholders kodwa belakho abangakutsho ngebandla lethu. So into le esiyenzayo bakuthi into enhle, into entsha engazakuyenzakala elizweni lethu leZimbabwe.
Akulangxabano na kulabo abafuna ukuncintisa?
Msakazi, ukubambana lokuzwisisana lokuthandana engikubona lapha eMathebeni South lalapha kogodlwayo kuyamangalisa. Abantu batshengisa kubamba akula kuxabana, akula kungazwisisana. Abantu bathi yona leyo nto eyabe ikhethwe nguZulu yiyo into esizayilandela. So yonke into ihamba kuhle, ihamba ngendlela emangalisa kakhulu. Ungaze uthi lolu hlelo luhlelo olwaluvele lukhona kudala kodwa kukhanya uhlelo lo adopted triple C kumbe olwamukele i triple C luhlelo obelivele lufuna ngabantu siyabona ukuxabana lokungazwana nokwenzakala kwamanye amabandla lawo amanye siphikisana layo ikakhulile eliphikisayo abantu bephikisana befuna ukubulalana akukho lapha ekhaya ku triple C abantu bayenza ngothando njalo into enhle ngiyibona yenzakele ukuthi independent commission le ekhangela ukhetho lolu iphethe yonke into ngendlela ukuthi wonke umuntu uyasala esuthisekile akola umuntu uyasala ekhonona wonke umuntu uzasuthiseka ukuthi uhlelo luhambe kahle so bakithi sisesikhatini esijabulisayo esikhatini esimnandi kakhulu esokuthi abantu bazikhethele abakhokheli ba abavele ezigabeni zabo ezijinene
lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi eMathopeleland the South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ese Harare kusenjalo inengi labanqobe ukukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacathangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yiG40 kodwa ibandla leli lona lithi alilani lalokhu ngokunjalo idale elimqoka laleli bandla lithi lapho okuphindiweyo khona ukhetho ngemva kokukhonona kuzahlala kunjalo ngoba selihluzisise labona kumele kube njalo okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba eseHarare
abanqotshwayo laba baguqela uJustice Mayor waJikejena onqotshwe unkosikazi Flora Booker eGokweni eMbudziya lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi onqotshwe unkosikazi Mercy Dina eZimba West ekhuluma lendalela izindaba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekele igcele lenza okufunwa ngabantu
so you saw many of my colleagues maybe in the political bureau our colleagues
abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo
one of the reasons actually is served to confirm that the president had no secret cause
umthwangwa uthe lapho abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okwenza lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima
and now we are happy we've come to the end of this exercise the primary elections for ZANU PF are over we now focus
lokhu kutsho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama primary elections kunengi okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile
harmonized general elections
ozamela ibandla leli empopho mamzilikazi umnumzana Admire Maskati unqome uqhutshwa okwenze ohlelo lwama primary elections
ibandla lezano PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase kungakhathalekile ukuthi nguntanga ngumama ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko okuqakathekile ukuthi bonke abantu baphiwe isikhathi esifananayo esilinganayo lamathuba afananayo ukuthi bakwanise ukuthi bakhankase so mbona ngathi le indlela eyenziwe libandla lezano PF ukuthi inike abantu amathuba
ingcitshi ezigqungela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandla leli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokheli entsha enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Phiri ofundisa izifundo zombusazwe ecoalition ele University of Zimbabwe
izano PF iphathi enkulu isenza ama democratic process ikutshengisela ukuthi izano PF yiphathi eyenza izinto so ngiyathaba ukuthi izano PF ithathe isithuba leli yathatha isikhathi sayo yathatha lama resources ayo and then ya investa kubantwini kuma primary elections avotelwa ngabantu
okumangalisa abanengi kuba umnumzana Robert Nyemutso owanqoba umnumzana Enoch Boris Nkazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla amalunga edayela ephalamende avunyele ukuncintisa akuqela umnumzana Martin Matinyanya owembare Ephraim Funduka owechuru Mercy Dina owezimba West unkosikazi Flora Booker eGokweni eMbudziya lonyasha Marange eMtare West lo Robert Nyamutso eChipinge South ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
osiyabonga mlondolozi Izolo selethulele ingxoxo esiyenze lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ephawula ngenduna uMaduna waseFilabusi sathembisa ukuqhubeka ngehlandla lesibili lalindaba lamhlanje. Kodwa mayuyu zulukandaba asise ikulethulela loludaba lamhlanje. Kodwa sizalethulela ngomvulo ngoba sisanika ithuba induna uDambisa Mahubo ukuthi asiphe laye imbono yakhe ngodaba oluvuswe ngumoyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye umlisa ogangade umkakhe ngengodo ekhanda wafa emithesa icala lokuthandana lowaye ngumyeni wakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iqula le-SADC ebelizohlola ukuthi umumo welizwe ulungele na ukwenza ukhetho seliqedile umsebenzi walo njalo likhangelele ukwethula impumela yalo kumaviki amabili alandelayo. Kwa manje sengilichia ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi untungameli inkomo phabeji Jeremiah ugipsi awu ngiyalibingelela basakazi bonke lingaliphindeni lapho likhona. Hayi thina siyaphila siyabonga indaba zisisakazela zona ezinandi. Thanda ukubingelela umamama uMandlovu ngakobulawayo inkulumane complex laphana ngalingeleleka kakhulu ngenkomazana laphana osogola laphana izinyanga kithi bonke lapha kuthi njani empilo. Hayi thina siziphilele thina siziphilele yala nje imali kuphela hayi kusimako laseyokubhala.
Ebantu bakamthwakazi oMandebele amahle, mina inye into engayitsho phakathi kwethu izihlobo zami esingayenza, asifakweni ama-blinkers sikhangele phambili kuphela le lapho esiya khona. Asikhangeleni into eyodwa kuphela, kungabe nokungamaphathi okuningi kathi sesikhangeleni lokuthi siyayovota. Kungabe nokungamaphathi okuvukayo kwesiNdebeleni, okuvukayo kwesihlone ndigijime liye khona. Hambani lonke ngobuningi benu Mandebele liyofaka u-X ku-CCC. Siqale sikhiphe inja leyi ethiwa ngumnanga kwakuqala. Ngemva kwalapho-ke sesibuthana Mandebele sesibuyela kithi sonke. Sesikhetha ke le iphathi esingayifuna yamaNdebele ibe yinye. Hayi konke kusasa nxa i-CCC sisesikhundleni thina sesikhanya sesisithi amaNdebele kuloku ngamaphathi okuyi-4455 kufana nakhona ngale Mpumalanga. Hhatshi sishiye sijike sibuye siyemva sibe le phathi yethu eyodwa esiNdebeleni, then silwisane ne-CCC ukuthi lathi sibe ngo-president. Ngiyanicela lonke khiphani umoya wokulandela okungamaphathi okuvukayo ngalesi sikhathi sesiyatshaya intambo sokuseduze. Ngiyabonga.
Hey bantu bakithi linjani? Usiba lukhulu lokhulumayo sendithole izincinwe eziningi-ningi abantu bethi nabantu amarapi into eliyikhulumayo ayizwakali. Bantu bakithi ake ngizama ukuyicalisa into ethile la. Umqondisi, umqondo wakho lo okhulumayo muhle kakhulu ukuthi cha asivoteleni amakhansila ama-MPs ngani ngoba upresident phela uyabadinga laba bantu ukuba esebenze nabo. So if une-MRP MP emaningi MRP ivoti isuka ilandele lapho abantu abaningi kusebenza kanjalo politics. It's not about ukuthi upresident uphumile le ifuthina ebathi bayenza lokho ifuthina sibaningi lapha eparliament sokuthi thina lokho siyasikufuni thina okugudu for abantu bethu lokho ifungasakwenzanga sesiyaqala ukuthi sitshele abantu ukuthi abafuni ukwenza into ethile ethile. So into yakho ni easy bantu bakithi, akusikho ukuthi kudinga uzophiwa upresident ngopresident ozephume vele. So thina sibonile ukuthi ingcono sifake amakhansile engaba maningi noma MP kuyizwe ukukhuluma the sitha silibaningi kusa sikhuluma izwi elinye. Manje okubi okwenza manje iZMPF iwine ngoba ifaka abantu be-MDC umba be-CCC iZMPF ngoba iyimach majority ngakhumela ukuthi akuright lokho hayi zwakanaka zwakanaka zirayithi sikhiphelela lapho so uma kuzongena abantu be-MRP bazothi hayi cha lokho asikufuni thina ingcono kume izinto zime sesiqala sesizwa thina lathi esisekudeni ukuthi kwenzakalani sesisondela lapha ilizwe lonke nomhlaba wonke usubona ukuthi no kunento enje yenzakalayo ezimbabwe yabo so abantu bakithi votelani MRP kahlanye umqondisi ukhuluma iqiniso futhi lokuzonanzelela futhi ukuthi kuzosebenza ifuna ikwenze wawina ngoba umongameli omnangagwa uzephume ekitongo chamisa umfana omncane lwakazi lutho
basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke ngiyabonga ake ngihlale phezu kwendaba indaba ye gold mafia indaba ye Al Jazeera imbi kakhulu ayibukeki kusakhulunywa ngayo nanso indoda engupresident wethwaleli lizwe ebamba abantu address abantu kumamasisi esiwabonile trade fair sabona abantu eMount Darwin bebaningi kakhulu sisizwa basemsakazweni ebonakala ukuthi uleqoqaba labantu but uyasoleka so asingeke siyenge kakhulu ngaye ngoba vele akaze kuphume iqiniso emlonyeni wawo laba bakhokheli sesibuyela kulindoda emi njengendoda kaNkuluNkulu enguHubert Angels uHubert Angels ngumbali weBhayibheli ulabantu abaningi abalalela uNkuluNkulu through yena emhlabeni kuhle lokho asingeke sibele judgment yikho kodwa ijudgment yethu esiyibeka kuyenasi esesizwa ukuthi uyasoleka kube kumela drop it down to his knees abe ngumuntu obonisayo ukuthi njoba sengisoleka lapha kahle ngiziphendulele iBhayibheli lona nqa ulibala lithi lona you are of the truth and the truth shall make you free so ngamanye amagama inguphi uNkulunkulu oyenza indoda le ibe lamandla okubonakala ihamba izula iqinile ikhukhumele ingapha isoleka kayehle phansi indoda le iveze amazwi ukuthi iziphendulele yingakho futhi subona sokuze kusukume iBritain isithi yona isiyimela le ndaba sifuna ukuyizwisisa is because eZimbabwe kutsho khona ukuthi uhulumende okhona ule dictatorship engekho right futhi engasoze yavayehlulwa umuntu walapha eZimbabwe ingakho ubona sokuphakama oBritain ngiyabonga kakhulu God bless you
sanibonani bantu bathi linjani ngezindawo siyazi sekuzavotwa elizweni lakithi siyazi izidumbu zikamnanga kwazizophuma siyazi abantu bayabulawa nje kambe every 5 years kumele kubulawa abantu every 5 years umnanga kwakumele kubulala abantu every 5 years izana uPF kumele kubulala abantu kuze kube nini kodwa abantu bazobulawa kuze kube nini and abantu balaba ababulawa ngelinye ilanga basezoba lamanye amandla bevuke bezilwele amadlozi abantu kwafanani bazozibulala abantu abaRoma inkinga ababulawa umnanga kwamathupa kube ngabayavuka belandile umnanga akubona ukuthi lento ayenzayo kwabanye abantu izishubuhlungu kade abantu linanga kubabulalelayo kuzothi owinile kweminimizi kebe kuziliwe kweminimizi kukhalwa uma kuthiwa kuyiza noBeef ukhetho luyeza nje manje ziyeza izidumbu zikamnanga kambe every 5 years kuhlale kubulawa abantu shuku zonke every khetho kumele kube kukhalwa kweminimizi kumele kube kuziliwe umnanga kumele ebebulela abantu kuze kube nini kodwa bazezoba namandla lalawa abantu ababulalayo ngale ndlela le bazezovuka bezilwele abantu bazezo iphendula imbuza kumnankagwa abantu banabo kaba babulala abantu kodwa uNkulunkulu kaphuzitshwala kaba babulala abantu njengamanje ngiyazi ukuthi kuyavotwa izidumbu zikamnankagwa ziyaphuma kuze kube nini umnankagwa ebulala abantu sebebulela abantu abaningi kakhulu abantu labo kule miphefumu leminingi kakhulu phansi engelacala ekhalayo engelacala
Studio 7 ninjani hayi siphilile nansoke into esikhuluma ngayo umshelele hayi bantu siyayizwa inkulumo ye-independence yeZimbabwe ayilancedo ngoba thina ama-liberators now we are staying in the bush omunye umuntu uza kutshela ethi sazisukela sizisukelanga abantu bakithi size sisuke khonaphana ngamo 1984-85 sibalekele ukubulawa then akuzanga kwaba nempilo enhle ngoba into esiyikhangeleyo ukuthi lokho abantu bakhululekile ngabantu abakhangele ukuthi bezonikezwa ukudla khona okwerayisi benikwe even if you go and check imali yethu yama-ex-combatants esiyiholayo kambe zingahola ibhondi engaphuma efonini i-50,000 zim dollars imali engayenzi lutho ukuze utshele ukuthi ilizwe li-free hayi bantu siyahlupheka sihlutshwayo kuhlupheka elizweni umshelele yasazi laba abathi bona izanu i-right abaqhubeke abajoyina izanu ngokucela ukudla sithi thina hayi bazabona ukuthi kunjani ngoba thina into esiyaziyo ukuthi imali leyana imali ye-United Nations yokuze thina singaphumeli ngaphandle kodwa we are leaving the country because of indlala thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo incwadi zenu zibe mfitshane. Siyabonga.
Elimelika liqhakathekisa ilungelo loluntu njengensika yobudlelwano lamanye amazwe. Ukufeza lokhu, elimelika lele Albania abe lomhlangano o United Nations othiwa Aria Forum la ukulimukisa ukumemetheka kokwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea kumbe i North Korea. Emhlanganweni lo omele elimelika kumanyani wamazwe omhlaba unkosikazi Linda Thomas Greenfield uchasise ukuthi uhulumende kamnumzana Kim Jong-un uncindezela uZulu kwezokukhuluma intando kaZulu ezokukhonza lezokukhuleka phakathi laphandle kwelizwe le-DPRK. Ukuziphatha lokhu kwephula isivumelwano somhlaba ese-Universal Declaration of Human Rights. Ungakhuluma kubi ngokwenzakala e-North Korea kubangela ukuthi uzithole usenkambeni zezibotshwa ama-political prison camps. Le-DPRK liqhubeka ligcine izibotshwa eziyinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kwezingamachumi ayizinkulungwane ezingamakhulu adlula amachumi amabili 80,000 to 120,000 enkambeni lezi. Izibotshwa lezi ziqhubeka zisephulelwa ilungelo lazo ukubalisa ncitshwa ukudla, ukuhlukuluzwa behlaliswa kundawo ezesabekayo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Emhlanganweni we-Aria, umnumzana Joseph Kim owabaleka kwele North Korea wethule impilo ayibonayo ehlala kwele DPRK engakabaleki. Ngabona umama wami esifa ngenxa yendlala ngele minyaka elitshumi lambili. Umama laye wabhubhela ejele le-North Korea ngasuka ekuhlaleni endlini eyilothando ngayaphila ezitaladeni ngingumyanga. Izehlakalo ezinje ziveza mgceke okwenzakalayo ukuze umhlaba uzibonele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kuze zonke indaba ezihlasimulisa igazi esizizwayo kulezimbalwa esingasoze safa sazizwa. Lokhu kwenziwa ngamabomu. Ele-North Korea lenza konke okusemandleni alo ukufihla lezi zehlakalo emhlabeni jikelele, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kodwa kwesinye isikhathi bayehluleka. Sonke sizibonele ubufakazi obubalisa uphenyo olwe-United Nations Commission of Inquiry lokunye ukwenziwa nguhulumende wele-DPRK omemethekisa ucuku lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Sizaqhubeka sikhuluma ngobubi obenziwa ngele-DPRK lisephula ilungelo likaZulu njalo liphazamisa ukuthula komhlaba jikelele, kutsho uLinda Thomas Greenfield. Bengenelisa ukuvimba izwi labase-DPRK kodwa abasoze benelise ukuvimba ilizwi lethu.
Lawo ke bekungamazwi awembono kahulumende welemelika. Siludwiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebeziphambili. Ibandla lesisi selicothozwe kakhulu ngabantu abaningi abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso ezithi ezizasetshenziswa kulabo abazakhethwa ukuthi bancintise balimele kukhetho lalonyaka. Iningi labanqobe kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF ngabacatshangelwa ukuthi ngabecele elaziwa ngokuthi yi-G40, kodwa ibandla lezanu PF lithi alilani lalokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu zalamhlanje lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olifisela impela sonto elithukela yimi uChris isigande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.